kodwa nga sinanzelela kathesi uhluphe sesilinanzelele kumbe sikubonayo. Amabhanga akhanya sesithumele ama-message ebantwini bonke ngobuningi ukuthi okwenzakala kathesi akula muntu ongenelisi ukubana akhuphe imali yakhe i-RTGS ebhanga ngesizathu sokuthi basazama ukuthi imali le engabi khona ebhanga bazama ukubona umolo okhona unjani. Ngabona basadinga into nje ukuthi babone ukuthi ngabule malini. So uyikhona ukuthi kathesi akula muntu ongenza i-transaction e-RTGS langawo le mali ebhenki. So imali zonke zibanjwe khona mpana zimumethwe, akula nto ongayenza. Sibona la makhampani amanye andala ama-parastatal lawo akhuluma okufana naye ukuthi nxa ule RTGS ungeke wenza wabhadala lutho ngaleyo mali kwalesi sikhathi. So sithi sikhuluma kanje kathesi amabhanga ungeke wayithatha leyo mali, la makhampani la abaningi ama-parastatals ungeke wayisebenzisa leyo mali ubani ubhadale. Ngezinye indlela imali zabantu zivalelwe kathesi estoksini, ungeke wayikhupha leyo mali baze bayenze lokho abantu bafuna ukuthi babonde kumbe bafuna ukuthi alayina imali leyo kula ebhenki lezikhi. Ngibona ngathi kwabakulindeleyo kodwa wakhathesi umuntu le mali RTGS fala umuntu ongela mali ngoba kungekho into ongayisebenzisa leyo mali kwalesi sikhathi.
Yena uZulu uyakuzwisisa yini ukusebenza kwemali le?
UZulu sikhuluma kanje kathesi abantu beZimbabwe abaningi balembuzo emnengela mpendulo ngoba oqala kule mbuzo ethutsha ukuthi alright nxa le mali sikhona izikhi iyo yini ezakusebenza ukuthi nxa sengifuna ukubhadala kungathiwa hayi lapha lethi US dollar ungabhadala ngezikhi lobanga. Leyo mbuzo ikhona abantu abakwazi ukwenzakala njalo abantu bayaqhubeka ukuthi siyananzela ukuthi bekule indlela yokuthi kwezinye indawo ungakhayela emapasipotini lezi zinto bezithengwa ezitolo lapho ufika kwesinye isitolo uzakuthiwa hayi le impahla ethile ungeke wayithenga nge-RTGS sebenzisa i-US dollar. So imbuzo ekhona kuZulu naleyo ukuthi khathi esinaso kuleziko izabe isisebenza yini iziko kumbe kuyasiqhubeka into zifanana ukuthi kuthiwa hayi lapho ungabhadala ngezikhi lapho ungabhadala nge-US dollar. Imbuzo yonke ekhona njalo sinazela ukuthi kambe abantu futhi uZulu umbuzo abalayo ukuthi nxa ususuthi uyaphuma phandle kwelizwe kambe le imali izabe inanzelelwa yini isemukelwa yini ukuthi ngihambe mina ngithwele izikhi ngifike ngale ngenelisa ukubana ngiguqule leyo zikhi ingene kuleyo mali yelizwe kumbe kuseBotswana kumbe South Africa kumbe seZambia ibanjithele baneleyo mali. Imbuzo yonke ekhona ngezinye indlela uZulu kathesi basanganisekile abantu abaningi abakwazi okuyikho abantu balindile ukuthi babone ukuthi kambe le imali okuthiwa izikhi yona izabe isebenza njani. So iluhlupho olukhona njalo singakhohlwa phela ukuthi okwenzulu abe le mbuzo emne into la iqalisa siyakwazi sathi ngena ku-RTGS sasiphuma futhi kokunye kwaba le mbuzo ekhona sangena ku-RTGS yaqhubeka lawo yaluza amandla sakuthina sekulo hlobo siphakathi kwalo njalo umbuzo uzulalayo kathi sikambe le imali ingafakwa izabamba yini ukuthi imali ingabe lokuluza amandla. Yonke leyo imbuzo ekhona esebantwini ukuthi babone kambe le izikhi izakhuqulwa njani impilo zabo kuthi isebenza le mbuzo emkhulu ukuthi kambe ngase zithwele izikhi ezayo izabe ilamandla yini ukuthi bezenelise ukuthi baziphilise ngelemuli zabo ngaleyo mali ngoba i-RTGS ibingela amandla kathi ezulama uyinikwa ibingancedi ngoba liqala ukuthi ungayithola uyedinga imali emzini ukuze wenelise uba nithenga izinto. Umbuzo wakhona futhi kuzisebenzi kathi ukuthi ngaso kule zikhi le kambe ngayiseyihole le zikhi uhla isebenzise konke afuna ukwenza kumbe la izahlubisa ofanele futhi abhode ngale emkambo omnyama azame ukuyadinga idola leyameli ukuthi ndizosebenza. So kukhona ukuthi hayi abantu basahanisekile nje akula muntu owazi ukubana kuyiwa ngaphi ikubona lawa amabhenki ikubona lawa amakhampani ama-parastatal bethiya-ke esimeni osebenzisa izimali. So kutho ukuthi uZulu le mbuzo kanti labona wabona abamabhizinisi laba le mbuzo yikho bemisile ukuthi imali ingahle isebenze ngoba kufanele nxa into le isenzakala kathi imali esebhenki yomuntu iguqulwe ibe yileso simo ngiqhubeke ngisebenzisa imali kodwa kathesi ungeke wayisebenzisa.